sibona kule iphutha elikhulu ukuthi sikhalale ngoba lolu khetho luzayo ngakho ukuthi thina inkokheli lababandla ethu sithi asingeni abantu labo bazokhalala bethi asibungeni ngoba siyazi andiqinisweni siyazi vele bayaqila labantu kodwa singakhalala thina sizatshela umlando abantu bethu nezizukulwane zethu bazothola izwe elifileyo thina singenzanga lutho.
Baba Moyo, njengemthwakazi lifuna ilizwe liqunywe, omunye ngabuza ukuthi liza liquma kanjani ilizwe lingangeni kukhetho?
Ungakhangela ekuqunyeni kwamazwe kurecord eshiyeshiyeneyo emazweni eshiyeneyo. Kuyaba lento esifana labo referendum esifana nalokho ke ukuthi abantu besho ukuthi bayavumelana nento efanelayo naleyo ukuthi mhlawumbe ilizwe libunjwe libe yilizwe. Into zonke ziqalela khona la kuma irregularities na la akhona. Uma sikuvuma ke manje ukuthi sivume ukudonswa ngendlebe ukuthi sizolegitimize iZANU-PF, sisazi ukuthi vele kungumkhuba wayo lokho obikwenza kusukela yaba khona ukuthi isebenzise ama-opposition party ukuthi ayilegitimize ingene ngetiketi nesisiba khona yebusayo. Thina njenge-MRP kumele abantu bekuzwisisekethe ukuthi sizenze izinto zethu ngendlela eshiyeneyo ende sazenza ngendlela eshiyeneyo ngoba sesinanzelela ukuthi iZANU-PF inohlobo lwayo lokwenza izinto ama-opposition parties amaningi alokho engakubona ukuthi iZANU-PF yenzani. Thina njenge-MRP sizakuma laphana esidlangalaleni siyale ukuthi sivume ukusetshenziswa njalo into leyo ukuthi sale manje indaba yama-election izasisiza noma sesifuna i-referendum sasa izasincedisa ukuthi sime eqinisweni singavumi ukuthi sirobhe ngoba vele mase kuzafika indaba yokuthi sifuna ukuqunyilizwe usokwalo ukuthi iZANU-PF izabuya lamanye ama-irregularities izawasebenzisenzela ukuthi kungayenzakali khona lokhu.
Pho selokugcina baba uNdlovu usigqibele uhlelo.
Angilalo ngokubona kwami ilungelo lokuthi ngikhulume ngokuqunywa kwelizwe. Mina ngishisela abafowethu abemthokazi inhlanhla enkulu ezifisweni zabo. Kodwa-ke bengithi mhlawumbe uZulu ananzelele ukuthi konke lapho esingene khona kukhetho labo abangene khona kukhetho. Ukhetho lonke lwenziwe abantu bakithi abayibona imthokazi ebalwelayo labo baphathekile kulolo khetho bakhetha ngendlela ebonisa yona ukuthi mhlawumbe ukuqunywa kwelizwe akusiyikho okungaba yinto emqoka kubo. Kumele mhlawumbe sinanzelele ukuthi bona abantu bakithi bathini. Abantu bakithi balezikhalazo ezinkulu kakhulu ezijustified kodwa-ke mhlawumbe kumele thina njengenkokheli sizame-ke ukuthi sibone ukuthi izikhalazo zabo zingaqondiswa njani. Yebo-ke siyazi ukuthi sidila ngizaphinda njalo ngithi nezikliwi ezibhizi ngokuthi bona bafuna ukuba ku-power at all costs and abalani labantu bakithi. Kodwa-ke kuzamele sicabangisise ukuthi sikulungisa njani lokho ngoba ukuliquma sifiso mhlawumbe esingaba silungile kodwa-ke asiyezwa ukuthi the mechanics, the nuts and bolts zakhona zenziwa njani. I-referendum ekhulunywa ngophowethwa ubaba Moyo izamele ibe i-referendum icelwa kuzikhiwi zonezo ucele lezo zikhiwi zimanage futhi njalo leyo referendum impumela yakhona sizoyithola kulezo zikhiwi njalo so sisenjeni bafowethu kodwa-ke akumelanga sithathe imbeleko. I-message yethu njengezakho sithi ngendlela abakwenza ngayo uDabengwa uLookout Masu labanye babo omangena nathi sekumele sisukume silwele le ndaba